tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlaka 4 Nhlolanja 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kade singumuntu ongulayo sefuna ukubalekela eSouth Africa. Ekhaya kutheni? EZimbabwe kutheni? Izibhedlela zigcwele ekhaya. Ama doctors zilawe ekhaya. Ama nurses akhona. Kuzokuthini la? Makayela nje ngamasoja. Anje nutumela amasoja ayekisa abantu ayebulala abantu ezindlela zesitrategy.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa zitshengisele esibhedlela eseCape Town lapho kucatshangelwa ukuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga welatshwa khona.
Kukhanya ngani igovernment yethu seyihlulekile ikhona yelamuthi yona imonite yeizibhedlela ezisawudala ekathi sesibona okungcono kudala usesengumbuso kababa umgaba ubaba umgaba ekhona ekhontroli ezibhedlela esinisakhona lokhu kwenzakala kathi hayi kwehlula zithu lokhu zima kakhulu.
UZulu ukhala ngokuthi ukukhwezwa kwentengo yokudla kanye lempahla etshiyeneyo sokwenze impilo yaba nzima ngokuphindiweyo. LeZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni umsebenzi wokulwisana lemikhuhlane yemvukuzane etshiyeneyo eWorld Cancer Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zitshengisele lamhlanje esibhedlela seGrootskor esiseCape Town lapho okucatshangelwa ukuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga welatshwa khona. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Elicuku lezalwane zeZimbabwe ebezitshengisela esibhedlela seGrootskor besithi umnumzana Chiwenga akabuyele ayikwelatshwa ekhaya. Kubikwa umnumzana Chiwenga ethwalelwe kwele South Africa ngempela viki ngemva kwembiko ethi ubeke waya esibhedlela seAvenues Clinic eHarare. Noba nje siphathamandla zalesi sibhedlela zingathandanga ukuphawula kwabezindaba ngokuthi umnumzana Chiwenga ngempela kulesi sibhedlela kumehaji, abebetshengisela laba bathi iziphathamandla zesibhedlela lesi zibatshele ukuthi umnumzana Chiwenga akekho kuso. Ngelunga lebandla le-MDC Alliance umnumzana Tinashe Chifamba ngomunye wabaqoqe ukutshengisela lokhu. Uthi njengezizalwane zeZimbabwe bacunuke kakhulu ngokuthi uChiwenga ongomunye wabalomlando wokubulala ezempilakahle eZimbabwe uthola kwelatshwa phandle kwelizwe uZulu Makhaza esiyafela esibhedlela zekhaya esesifile.
Kade singumuntu ongulayo sefuna ukubalekela eSouth Africa. Ekhaya kutheni? EZimbabwe kutheni? Izibhedlela zigcwele ekhaya. Ama doctors zilawe ekhaya. Ama nurses akhona. Kuzokuthini la? Makayelatshwa ngamasoja. Anje nutumela amasoja ayekisa abantu ayebulala abantu ezindlela zesitrategy. Sasazi la. Until aze ahambe.
Le yinto egcizelelwa ngomunye laye obetshengisela unkosazana Nomo Bero.
You are sick and tired. You must go back to Zim and be treated the same.
Sikhathele. Akabuyele eZimbabwe ayekwelatshwa njengaye wonke umuntu owelatshwa eZimbabwe. Yini eqakathekileyo ngaye? Ubexosha amadokotela ngesikhathi ekhalala umsebenzi efuna iholo elingcono. Yindaba manje esisiza eCape Town ukuzokwelatshwa. Kufanele abuyele.
To Cape Town to be treated. He must go back.
Lokho ngokwesibili kusiba lembiko ethi umnumzana Chiwenga uyelatshwa esibhedlela kwele South Africa. Ngomnyaka ophelileyo isikhulumeli sikahulumende umnumzana George Jaramba wethule ukuthi umnumzana Chiwenga uyelatshwa imikhuhlane ephathelene lemvimvinya zempini kanye lokulimala ngesikhathi kudubuka ibhomba obulawayo emhlanganweni weZANU-PF. Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi kufanele iziphathamandla ziluze uhlupho oluziwa nguZulu Makhaza khona sizathatha amanyathelo okulungisa isimo elizweni. Melistume 7 Johannesburg kule South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalilani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Eyaba khona kulandela ukukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kuba ngumongameli welizwe egoqela ukuthi waqilibezela ukukhetho ingaba yiyo na ebangela indubo zelizwe. Amazwe angentshonalanga amaningi afana leBritane leFrance ayethembise ukuthi azaphathisa eleZimbabwe ngemali lokunye ngemva kokhetho. Kodwa imibuzo eyasala ilokhu ibuzwa ngabanengi ngokhetho lanxa umthethandaba wathi uMnangagwa wakhethwa kusemthethweni ikhanya ilokhu igwenxa ingqubela phambili. Ingcwethi yecubungula izombusazo umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu uthi udaba lokungakhethwanga kahle ngolunye lokubangela udubo kodwa ayisilolodwa.
Well, kunama-factors amaningi, kunezinto ezimele zenze ukuthi izinto khonoko ngeyinye yangikhona kodwa ngeke sithi yiyo yodwa. Kuyikhona kwami ukuthi ngesikhathi uMnangagwa egalisa indaba yakhe yokufuna ukuthatha amandla wayezitshela ukuthi uzoyenzakala uzothola i-support from i-Britain for example that i-umzekeliso kodwa akakhanzanga kwaba njalo.
Umongameli Mnangagwa uthi nxa umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa engavumanga ukuthi yena nguye wanqoba kukhetho kasoze avume ukuthi bahlale phansi bakhulumisane ngokuthi ilizwe liye njani phambili. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo uthi nxa udaba lolo lungalungisiswanga abazosungula amabhizimusi elizweni abasoze babuye.
Yebo babugandi kuliqiniso elimsulu ngoba kanti nxa ungakhethwanga kusengisa nokuthi awulayo imandate, awulalo ilungelo lokuphatha abantu. Futhi ke yikho kanye lokho kwenza ukuthi labantu abangaletha izimali bebe manqikanqika ukuthi bezoinvesta elizweni ngoba bayazi ukuthi kunomuntu ongumongameli kodwa ongakhethwanga ngokwentando yabantu epheleleyo ngoba sinabo bonke ubufakazi bokuthi ukhetho lwatshontshwa yiZANU-PF.
Umongameli Mnangagwa ubikwa engaphendulanga incwadi ezinhlanu ezathunyelwa ngumnumzana Chamisa ukuthi baxoxisane. Sibuze uNkomo ukuthi kambe lolu daba lungaxazululwa njani.
Kungalungisiswa izinto ezimbili. Eyokuqala yikuthi iZANU ivume ukuze singene ezingxoxweni zokubonisana ukuthi singasebenzisana kanjani ukuze ilizwe nabantu beZimbabwe basuke kulolu hlupho olungaka ababhekane layo. Kodwa nxa ngabe kuyikuthi iZANU iqinisa ikhanda ingakufuni ukwenza lokho, abantu beZimbabwe batshengisile ukuthi sebediniwe njalo angeke besayibekezelela iZANU-PF isikhathi eside.
Ngingavumelana lakho. Sinanzelela ukuthi ama-elections lawana atshontshwa vele. Kubangelwa ukuthi iZANU-PF ayiqali ukutshontsha ama-elections kathesi ngo-2018-30 July, but ibivele iwatshontsha ama-elections kususela ngo-1980. So ngokunjalo bakwanisa ukutshontsha ama-elections kodwa abakwanisanga ukuriga i-economy.
Umoyo uthi udaba lolu luzakwala lokhu lungalungisiswanga ngoba iziphathamandla zikahulumende eziningi yizo ezilamabhizimusi athuthukayo nxa umumo umi manzonzo.
Uhlupho esilalo luzaqhubeka lukhona ngoba uhulumende esilaye kasohulumende wabantu, nguhulumende wephathi ibandla leZANU-PF ongelandaba lokuthi umuntu ordinary estaladeni ulele dleni owakwanisa yini ukuhambisa umntana kesikolo wakwanisa yini ukuthi nxa egula ahambe esibhedlela. So ke uhulumende esilayo kalandaba labantu ngokunjalo kazimiselanga futhi lokuthi inhlupheko lezi abantu abaphakathi kwazo azisolve kumbe ngithi azilungise. So ngokunjalo yikuzathola ukuthi njalo futhi ilizwe leli lifa nje ngoba wona ama-government officials wonke from the president siya kuba ministers siya kuba nama-officials ezanupf yibo futhi abarana amakampani elizweni lelo ogoqela amafuel amakampani amafuel lawa.
Umnangagwa wathi ethatha intambo zombuso wathembisa ukuba ngumongameli olesineke njalo ovule amasango elizwe kodwa lokhu kukhanya kuyize.
Uzulu uthi kukhwezwa kwentengo yokudla kanye lempahla etshiyeneyo mahlayana sokwenza impilo yabanzima ngokuphindiweyo. Lokhu kuza ngemva kokuqonga kwentengo yesinkwa izolo isuka ku-$1.40 isiya ku-$2.50. Ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota ngenyanga edluleyo yikho okubangela ukuthi kwenze osomabhizimusi bakhuphule intengo yezinto abazithengisayo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sekhezi esikhethe ukubizwa kuphela ngesibongo uMnumzana Ncube, yena othi okudanisayo ukuthi uhulumende ukhanya esehluleka ukulungisisa umnotho welizwe.
Kukhanya ngani i-government yethu seyihlulekile ikhona lamuthi yona imonitor yeizinto zibuyelele esimeni sawudala esasiyise sona. Kwakungcono kudala usesengumbuso kababa umgaba, ubaba umgaba ekwanisa ukuthi khona control izinto zibuyele esimeni sakhona. Lokhu kwenzakala kade hayi kwehlula lobo nzima kakhulu. Sithi ngisho lasezikolweni imfundo yakhona kwezindawo abazali bakhaya abantwana babe bengafundi kuvela manje.
Ukhona ngapho ekhezi ungasipha nje umzekeliso isinkwa ochukela impu ukubiza malini khona ezitolo?
Inkwa the last time is isikhala si $2 yakhe singa raise ama prices esithanga $2 then into elinjabo ethime ngazo bezibe bari be rate nge $2 bese khona i-dollar is equivalent to $0.50 $2 is equivalent to R10.
Impupu lechukela ke
ithukela yona yama prices akhona athi impupu 50 kg yenza ku R500 kwezinye izitolo then kwezindawo yenza ku
ukhulume ngokuthi ezikolo khona okuyadula impatalo kaliye nelisi liyipatala malini?
Kathi i-school fees sibhadala $25 and isikolo esisemakhaya lapha engikhona sibhadala $25 i-tuition yakhona. And imali yakhona imali engekhoyo abazali abanganelisi ukuthi beyithole.
Ababusi alubana belalele kuyini ongathanda ukubatshela khona?
Ngifisa ukukhona sikutshele uhulumende wethu kanye namabandla aphikisayo ngokuhlangene nebonke. Sicela ukukhona besikhulule kulolu dubo esilalo esikulo sithele nzima singabantwana beZimbabwe. Sisisele ukuthi khona sikhalele kubani ngoba sezama ukuthi khona sisebenzele ukuthi khona hayi silambile. Siyahlupheka isimo sibi sinzima kithi kodwa ngesimo izinto ezisuka zenzakale ngakhona esikubona kusenzakala hayi kusibuhlungu kakhulu. So ukuthi khona lokhu kusikhomba ukuthi khona ngabazali abanganakekeli abantwana.
Lo-ke ngumnumzana Ncube isakhamuzi sekhezi. Kunjalo nje iningi selisole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi akalaso isifiso sokukhulumisana lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukuze kulungisiswe umnotho welizwe. Umnangagwa wethule amazwi la ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi wezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Umongameli okhethwe ngabantu inkosi yesizwe ayikwesabi ukusolwa, ayikwesabi ukuphikiswa, ayikwesabi ukubuzwa imibuzo. Okumenza abanjwe umqando nje ngokuthi akhulumisane lomnumzane uChamisa yikuthi uyazi ukuthi kuleqiniso kulaba bathi umbuso wakhe ngokuntshontshwa, ngokubanjwa ngodlame. Kodwa-ke ngawo beyinkosi yabantu, eyinkokheli yabantu, ubezahlonipha abantu noma engasahloniphanga uChamisa. Kwakhulunyiswana ukuthi abantu baphuze amanzi, abantu badle, bathole uphahla phezu kwamakhanda abo, ingane ziye ezikoleni, abaye emsebenzini ukwenza emsebenzini usapho lweZimbabwe luphile kodwa ke ukwala kwakhe ukwenza leyo nkulumo ezokwenza ukuthi iZimbabwe iye phambili kubonakalisa emthini wonke lemhlabeni wonke ukuthi yena ngokwakhe ubaba uyisima kanjani
yebo uyala ukukhulumisana loChamisa uMnangagwa kodwa uke wathi kulesidingo sokukhulumisana sokubana abezombusazwe abezinkonzo labenhlanganiso ezizimeleyo bahlanganisa amakhanda babona ukuthi bangahlenga njani ilizwe ngobani laba akhuluma ngabo afuna ukuhlangana labo njengoba engafuna ukuhlangana loChamisa
inkinga yabo baba uMnangagwa labo baba uChiwenga labo baba uChrist Mtswangwa labanye nabantu abahamba empini bengabantwana bengama child soldiers bakhulela kudlame baphila udlame badla udlame bageza udlame balala udlame uthola ukuthi ukhuluma wenza kanje ukhuluma nje uthenga isikhathi sokuthi umphakathi mhlawumbe uzakhohlwa ngento okumele iyenzakale nakho amagama aphuma kubo laba bantu ungeke wabambe ngezandla zakho ukuthi nansi inkulumo eyokuyaphambili babefuna nje umsindo udlule kulindele ukuthi kuqale omunye umsindo ozayo kodwa ungabezwa besho njalo batho nje inkonzo ezihlanganelele ZANU-PF izikhulumeli ezihlanganelele ZANU-PF ama-supporters ze-ZANU-PF yiwo ukuthi wakuyakhulunywa labo kodwa abaphikisayo usapho leZimbabwe abekho etafuleni lelo abalicabangayo ukuthi kukhulunywe ngalo ngakho usapho leZimbabwe kumele luyekwazi ukuthi abantu ababusa lapha ngabantu abalimala ingqondo kudala abangelamunye umcabango ngaphandle kokuthi umuntu ophikisayo uyabulawa
Alo ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana ingcwethi ecubungula izombusazo obexoxa le studio 7 ecingweni ese South Africa. Ku Live Talk lamhlanje sikhangela inkuthazo yokuhlolwa isikhathi sisasekhona imikhuhlane yemvukuzane lapho umhlaba unanza umsebenzi wokulwisana lali mkhuhlane olwe World Cancer Day. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Philippines zibika ukuba abantu abahlanu abanakekelwa ukuba ngamalunga weqembu labalwa becatsha kulelo lizwe ele Abu Sayyaf. Ababikwa bathi amabhomba enkonzweni enkulu yamakatholika e-cathedral ngezansi yalelo lizwe abikwa esezinikele emapholiseni. Unayipo Bukele Towak waba ngumeya wedolobho le-San Salvador ukhanya esenqobile kukhetho lokudinga umongameli wakwele El Salvador olwenziwe izolo. Kwezempilakahle lamhlanje leZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni umsebenzi wokulwisana lemikhuhlane yemvukuzane etshiyeneyo eWorld Cancer Day phansi kwendikimba ethi World Cancer Day Landwill injongo kuyikukhuthaza ukuhlolwa kusaselesikhathi ukuze abantu bathole usizo lokwelatshwa. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
NgokoBulawayo iziphathamandla zempilakahle sezikhuthaze uZulu ukuba ayehlolwa imihlobo ehlukeneyo yemvukuzane kusasemasinya ngoba inani labantu asebetholakala belayo lokhu liqonga ngokuhamba kweminyaka. Obona ngokwelatshwa kwemvukuzane empilo Central Hospital Radiotherapy Department, umnumzana Mqondisi Ndebele uthi imikhuhlane yemvukuzane isikhokhela ekubulaleni abantu emhlabeni jikelele ngoba abantu abalalwazi ngayo.
I-cancer siphezulu ekubulaleni abantu umhlaba wonke jikelele okudlula abantu ababulawa yi-HIV, ababulawa yi-TB leminye imikhuhlane combined.
UNdebele uthe zintathu imvukuzane ezibulala abantu ezibalisa eyebele, eyomlomo wesibeletho sabomama kunye lohlasela abesilisa owe prostate cancer, lapho akhuthaze uZulu ukuba ayohlolwa kusese masinya.
Imihlobo emithathu ehamba kakhulu ebulala abantu bakithi lapha eZimbabwe yi-cancer emabeleni, yi-cancer yomlomo wesibeletho, yi-cancer yabobaba esithi thina yi-prostate cancer. Okufuneka kwenzakale kakhulu ukuthi abantu bakithi baqakathekise esithi yama early screenings, ukubuya esibhedlela ungakabi lezi lama symptoms omkhuhlane. Uthi nxa umuntu engumama oseqalisile ukuya emacansini abone ukuthi sonke isikhathi once a year uya kudokotela nxa e-HIV positive, kumbe twice a year nxa e-negative. Kuyokuthi obaba siyabakhuthaza ukuthi nxa sebele minyaka e-above 40 years baqalise ukuya kubodokotela wabo kumbe emaklinika ukuya checkwa esithi prostate cancer.
Wengeze ethi imitshina elohlonzi yokuhlola imvukuzane balayo sibili, kodwa eminye yakhona ifile idinga ukulungisiswa osokusenza balayele abantu ukuya kwelatshwa eHarare.
Manje uhulumende wethu wafaka esithi thina i-state of the art machinery yokwelapha i-cancer. Kodwa uhlupho lukhona ngolokuthi okwakhathesi imitshina yethu ifile.
Udokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela seMpilo Central Hospital, ukhuthaze abantu ukuba bengesabeli khatshana, badinge usizo kusasemasinya.
Namhlanje kuyenziwa i-commemoration ye-World Cancer Day. Kungawo kuqakathekile ukuthi abantu bakithi lathi singani siyakhuluma sixwayisana ngento ezilutshwana ezilaphana ngemayelana ngempilo yethu. Abantu babuya uzodinga uncedo isikhathi sesihambile, into le ingasakhipheki ebantwini. Kodwa into ukuthi nxa umuntu ephangisile ukubuya wazuza uncedo wa-operatwa, hayi umuntu uyaphila kuhle.
Udokotela Ngwenya uthi umkhuhlane wemvukuzane uyelapheka uma uthe wabanjwa kusasemasinya.
Imvukuzane eziningi lapha eziqeda abantu, sizaqala kubomama, abantu baqedwa imvukuzane leyo kuthiwa yi-cancer ye-cervix, le umlomo wesibeletho. Le imvukuzane okumelanga ingaliqedi nxa kuyukuthi liyahamba liyekhangelwa ngodokotela bakhangela umlomo wenu wesibeletho iminyaka ngeminyaka. Imvukuzane le iyayelapheka nxa itholakale masinyane. Kuzokuthobaba-ke imvukuzane baqeda kakhulu leyo kuthiwa yi-prostate cancer. Le inzima ukutholakala, kodwa ubaba kumele ahambe ehlolwa ngudokotela iminyaka yonke, kusukela nxa ubaba befika iminyaka ye-45 years kusiya phezulu kumele bayakhangelwa.
Udokotela Ngwenya uthe osiyazi abalalwazi kangako lokwelatshwa kwemvukuzane, ngakho uZulu kumele adinge usizo kusasemasinya ezibhedlela.
Ngifisela impilo enhle ende nokuthi ligijimele ube ngapha kubodokotela kuqala. Nxa kuthi osiyazi hayi endeni lezi ezingani zi-physical, hayi abazenelisi, ningababonela ezinye izinto, kodwa hayi lezi zinto ezingani ngamabhundu, umuntu uyawopha engani akukhangele, kufuna kugijimele kubodokotela kuyo esibhedlela.
Inyanga kaNhlolanja ngelanga lesine yahlelwa ngumhlaba jikelele ukunanza umkhuhlane wemvukuzane ele-World Cancer Day, lokuthi kungenziwa mizamo bani ekwehliseni inani labantu ababulawa yilo umkhuhlane. Kusenjalo inyanga kaMfumfu layo yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uZulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, i-Breast Cancer Awareness Month, ngoba usuthe wathatha impilo zabantu abaningi, njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Ngimela iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi bazaqhubekela phambili ngohlelo lwabo lokukhalala umsebenzi kusukela kusasa, ngemva kokuba usuku ezalunika uhulumende ukuthi abe selungiselele izikhalazo zababalisi solwedlula. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Phakathi kwezikhalazo zabo, ababalisi bafuna ukuholisa ngedwala lemelika ngoba liqhubeka lincipha bengasenelisi ukuphila ngalo nanku lentengo yempahla lokudla ilokhu iqonga imihla ngemihla. Abenhlanganiso lezi bavumelane ukuthi ababalisi babuye emsebenzini kuvulwa izikolo kumaviki amathathu adluleyo besithi banika uhulumende isikhathi sokuthi abezelungise izikhalazo zabo kusiya umhlaka 25 zibandlela anduba bekhala lomsebenzi. Kodwa umkhokeleli womanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende owe-APEC Council unkosikazi Cecilia Alexandra uthi kulabanye kulumanyano abalomqondo wokuthi izisebenzi zikahulumende kumele ziqhubeke zisebenza kusakhulunyiswana lomqashi ngodaba lweholo. Kodwa umkhokeleli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Takawafira Joe uthi inhlanganiso zonke ezimela ababalisi zivumelane ukuthi ababalisi bame ukuya emsebenzini kusasa.
It's very clear that tomorrow there is total withdrawal of labor from the schools.
Kusobala ukuthi kusasa sizakhalala imisebenzi ezikolo. Njalo angiboni ukuthi nxa kulomuntu othi uzakuba efundisa kusasa, lowo muntu ungumbalisi. Ngoba zonke inhlanganiso zivumelene ukuthi kusasa ababalisi bazakhalala umsebenzi.
Tomorrow teachers are doing their labor.
Uzo uqhubekethe umbiko wethulwe ngunkosikazi Alexander uveza isandla sikahulumende sokuxabanisa inhlanganiso zababalisi. Uqhubekethe u-Alexandra akahlanzekanga ukuthi amele inhlupho zababalisi ngoba ithatha icele likahulumende kulolu daba.
The unions that do not exist, that only exist on paper.
Inhlanganiso ezingekhoyo ezisemaphepheni kuphela yizo ezithi azikhalali umsebenzi. Ngileqiniso lokuthi uyazi ukubana yena lo unkosikazi Alexander ongcolile ngoba ukhethwe ukuthi angene kubhodi yenasa. Ngakho-ke akulunganga ukuthi amele ababalisi ngoba usehugwe ngohulumende njalo uzathola imali eningi kubhodi le evela kunasa.
Enye inhlanganiso emela ababalisi basemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ ithi layo yazise amalunga ayo ukuthi angayi emsebenzini kusasa. Unobhala wale nhlanganiso umnumzana Fortune Jamela uthi abasoze babuyele muva nxa bengaphiwanga iholo labo ngedola lemelika.
Esethu vele sokhe silikhona phana thina esethu we are not fidgeting. Asithi yiso sengisana sethistenzi lokho esikustrike wa incapacitated ngifuna isalary reduce.
Unkosikazi Mary Chuma ongumbalisi uthi ukhangelela ngala kusasa ukuthi bakhalele umsebenzi ngemva kokuba sebebamukele impiko evela kunhlanganiso yezimta le-PTUZ zibazisa ngalokhu.
Thina njengababalisi strike lesi siqala kusasa sisilindele. Sisikhangelele kakhulu ngamehla abomvu. Ikakhulu sesijabuliswe ukuthi inhlanganiso zethu zombili izimtha le-PTUZ eziyizo ezilaba abalisi abaningi sezifike zabamba nasibili zavumelana lesekhula kade besinika zona namhlanje zitshengise ukuthi sebebambene.
Imizamo kahulumende yokuncenga izisebenzi itshayele edwaleni loba uhulumende engizela imali yabo engangezigidi ezingamakhulu amathathu 300 million uholo lazo. Uhulumende uqhubeke esithi akenelisi ukuholisa izisebenzi zakhe ngedwala lemelika ngoba engelalo vele. Lokhu kuza phezu kokuba idwala lemelika liqhubeka lingatholakali elizweni osokubangele ukusilela kwempahla, ukudla, amafutha ezimota kanye lokwehla kwesisindo semali esetshenziswa kakhulu eZimbabwe yohlobo lwe-bond note nxa liqhathaniswa nedwala lemelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Umthethwandaba wakwele South Africa namhlanje wale ukukhulula induna yePlumtree uMangubo, yena otheswa umlando wokubulala amalunga omndeni wakhe ayisikhombisa agoqela umkakhe. UMangubo igama lakhe lokuzalwa okuthiwa ngumnumzana Fita Kupe ubecele ukukhululwa ngesibambiso se-bail kodwa umantshi ukwalile lokhu esithi umsolwa ulakho ukubaleka abuyele kibo eZimbabwe kumbe ukubulawa ngabantu alubana ethe wakhululwa. Hayi, isikhathi asavume ukuba siqhubeke silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Lingezwa njalo indaba zethu ekuseni ngo 6:30 okwakathesi ngilichiya ke ku Studio 7 Live Talk lilaye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.